leli mina liyangithabisa kakhulu njalo liyangijabulisa. Kodwa ngesifiso sami ngavele sicelebrate umama amalanga wonke, ngoba omama bakithi babakwaziyo yibo abathwele induku zonke emahlombe abo. Kodwa kungasenani siyalithakazelela, siyalijabulela njalo siyalamukela, ngoba lathi lingapha eGwanda sizabe sijabula labo abanye omama sihlangene. So hayi kini siyajabula, siyalithokozela kakhulu leli la.
Okuyini ongathi kuyalihlupha njengabomama okumele kulungisise?
Omama silenduko eziningi kakhulu, kodwa ngibona engathi induko lezi zingaphela du nxa omama singababona bethatha izikhundla phezulu khonayo. Ngoba ungananzelela khathesi omama siyasilela ezikhundleni eziyizo eziyenza imithetho lapha elizweni. Kugcina imithetho eyenziwayo isingafelani lathi thina omama. So isifiso sami sibili sokuthi njengoba vele umnyaka lo ka-2018 kwele Zimbabwe kulo khetho omama bangene ngobuningi, kumbe vele sihle sithi 50-50 omama bangene bebaningi, ukwenzela ukuthi labo nxa besiya ephalamende bafike bakhulume ngokusihluphayo kakhulu. Engingakutsho nje kakhulu, khangela ama-sanitary waste idubela ugodi. Kodwa nxa omama bengangena ephalamende bebaningi babambisane, sengiwe singavuka sokuthi hhayi ama-pads i-sanitary waste isinge yamahhara, kumbe hayi intengo yangikhona isiyehlile.
Kundaba zamalungelo lapha-ke
lakho khonokho sikili kakhulu, ngokunye lakho kuqakathekileyo. Ngoba ungananzelela vele omama thina amalungelo ethu kakhulu hhayi kusasileli. Xa singakhangela u-section 56 we-constitution usinika amalungelo sibili thina njengabomama, kodwa nxa sesikhangela phakathi sibili ku-ground akula lutho elenzakalayo. Ezibhedlela sithwele nzima, emabhanga lanxa usuthi uyafuna ukuyaboleka imali uphiwe encane, obaba baphiwe okuningi. Ngakhangela nakumidiya lapha, xa kuphuluka kumidiya omama sigcina sesongenza okungama-objects asenziwa muntu. Sibili siyafisa ukuthi amalungelo ethu njengabomama ananzwe ngokupheleleyo, kuqalisela emantombazaneni amancane kusiya kubomama abakhulu.